imali leyi ethiwa iZik ikhanya yona nxa bekhuluma engani kulinyathela eliqondileyo, kodwa kusiya ngokuthi baza kubaphatha njani, bazayihengla njani, ngoba ihluphe lesilalo asolwa amacebo. Uhluphe esilalo yikungathembeki kukahulumende, ikakhulu bona ababaphatha ezezimali abe-reserve bank. Yikho okuphambanisayo, yikho okwenza abantu bangathembi amanyathela wonke ababuya nawo. Uhlupho kayisiyo ukuthi iziki irongo kumbe iright, uhlupho yikuthi abantu bakhona ababuya leziki abantu abangathembakalanga. Bake basitshela ukuthi doy bond liyalingana le-US dollar, kwatshintsha kwaba ngenye into, bahlala besitshela izinto ezingayenzakiyo eziba lizaba. So yikho kulo hlupho khona khonapho, kodwa sikhangelela ukuthi this time around bazayenza into elengqondo bayigcine. Kodwa ke igolide lakhona nalo nxa lililutshwane ayisoze iqhubeke imali, ayisoze iqhubeke isiba lamandla leyo mali. Kuzamele ukuthi imizamo yakhona kube nemizamo eminingi eyokuthi bavimbe izivalo lezi, bavimbe izikhala lapho okuvuza khona igolide, ngoba kuyamangalisa ukuthi lizwe lilema-reserves amancane kangaka, kodwa kulabantu abathona bekhipha igolide eliningi belikhipha belisuka kwamanye amazwe, kodwa i-reserve bank ingela lutho. Bese kusiba lenye inkinga ekhona ngeyomthetho eyokuthi silamankampani amaningi amahamba igolide belikhiphela phandle kwelizwe, bekhipha igolide eliningi kakhulu phandle kwelizwe, kodwa uhulumende engatholi lutho, ethola ama-royalties kuphela. So izinto omele zilungisiswe, kumele silungisise umthetho ukuze kungailizwe ikakwakwenza ukuthi ilizwe eligolide lona litholakale lingelagolide, kodwa igolide litholakale emazweni amazwe anjengabongilandi alegolide angelagolide, kodwa itholakale legolide eliningi.
Khona okwenza ukuthi abantu bangani abathakazeleli imali yona le entsha, kungaba kuyikuthi abalathemba lohulumende na?
Kumele ukuthi kulungisise imithetho yenze ukuthi ingaba amamayini igolide lingaphumi nje kuphela uhulumende engatholanga lutho. Yikho ukuthi imkhonomi wethu uye phambili, kodwa ekucineni kwakho konke into eqakathekileyo yikulwa lobungilimbane, i-corruption eyiyo eyenza into zonke zivuze. So bazafaka kungani bafaka esikhwameni ezivuzayo, ngoba amasela ezilonge eqhubeke tshontsha akulanto ezaba khona.